So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithatha ithuba lokubonga uIvan Zizininga ngokusiphathela indaba ngolimi lwesishona olamukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesithathu mhla ka 1 Nhlolanja 2023 ngukeino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje,
akuna sizaphathisa uLukashenko uweritorithi la njengabaya abatoli ubezihambela ngoba wezwa kuthi kuthiwa kunezitherapos wasikuthi eqeda ukukhuluma lo mnyango wakade ngicela ukudlula ngibona lani. So base bevumelana ukuthi hhayi ukuthi ngiphelelezele zaphenduka ngathi e-Victoria Falls.
Umongameli Alexander Lukashenko wakwele Belarus ugqibe uhambo lwakhe lwensuku ezintathu eZimbabwe namhla ngokwethekelela e-Victoria Falls.
Leyi yi-platform ekhompyutha kakhulu nale esijale eZimbabwe ne-South okuya i-DSTV kodwa yona seseyona ngenxa yokuthi ilobu pan-African phakathi.
Namhla kobulawayo kusungulwe umsakazo okwamabonakude obizwa ngokuthi Kiyona TV oyabe usakaza nsuku zonke. Ikhansili yakobulawayo emanyane lenhlanganiso ye-Code Aid ukusungula uhlelo lokuhamba behlaba abantwana abaphansi kweminyaka emihlanu yokuzalwa amajekiseni okuvikela imikhuhlane. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Alexander Lukashenko wakwele Belarus ugqibe uhambo lwakhe olwensuku ezintathu eZimbabwe namhla ngokwethekelela eVictoria Falls ukuyabuka impophoma zamanzi kanye lalapho okugcinwa inyamazana zendle ekhatshwe ngomunye wakhe umongameli Emmerson Mnangagwa. Le kukhanya kuyindlela yeZimbabwe yokuzama ukuhuga izethekeli ukuza eVictoria Falls. Esuka lapho uLukashenko uhle waphindela elizweni lakhe. Kuhambo lwakhe lolu, ababili laba balobelane izivumelwano ezibiza izigidi ezedlula amathuma esithupha, $66 million, izolo, ngenjongo yokuqinisa ubudlelwano phakathi kwamazwe omabili kunhlangothi ezitshiyeneyo ezigoqela ezokulima lezamabhizimusi. Ele Belarus lithi phakathi kweminyaka emibili elandelayo lizaphathisa eleZimbabwe ngamathalakitha okulimisa azinkulungwane ezintathu lengxenye 3,500. Abebandla lezanu-PF bathi kuningi okuzatholwa eZimbabwe kwele Belarus, kodwa abebandla le-CCC bathi akula lutho oluhle luzaphuma lapha ngoba uLukashenko esaziwa ngokubusa ngochuku njengomnankagwa. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lelunga le-CCC umnumzana Abednego Bebe.
Ekuphileni kwabantu intungameli, ubona nzelela ukuthi nxa kukhulunywa ngokulinyiswana kufanele ukuthi ukhulume ngokulinyiswana lomuntu olenkomo. Manje nxa uza kuyakhuluma lokulinyiswana ngomuntu ongalankomo uyabe sithi sizalinyiswana ngani ngaphandle kokuqabanga nabakhulu. Sokwenziwa ngumnankagwa lekhwanshonko yikuthi-ke bafuna ukuthi benze lokhu esingathi thina yikuqabanga ngoba akunanto ezaphuma. Ilizwe lakhe iBelarus is a third world country, iZimbabwe is a third world country. So okungaphuma khonapho yikuthi kufana nokuthi uthi 0+0 uthi 1, 0+0 remains 0 as 1. Yikho kwenziwa umnankagwa lobhuru wakhe lokhu. Yikudlala ngesikhathi sabantu sehlulekile umnankagwa, ilizwe linje iphathi yakhe, ilizwe linje nguye ngoba yesine minister yena ngwakhe umnankagwa from 1980. Khathesi sengupresidenti ilizwe lokhu lisehla lisiya phansi kwezomnotho. Lizavuka njani kutsha nabantu abavele yibo abayenza ukuthi ilizwe libe lokhu engikhophoza.
Kodwa abezanu-PF kanye laba kahulumende bababhebhe bathi uncedo oluvela kwele Belarus luncedo olubambekayo ngoba batshengise amathalakitha izolo, kanti bathi ngomnyaka odluleyo kulamathalakitha amaningi avele kwele Belarus. Lolunye uncedo oluhambe kugatsha lwezokulima.
Uyabona nxa uvele udikeka ongabutshela emuntu ngesawuto ngoba yikho ngakucela okungadi ukuthi kuze kudinge ukuthi sibe umuntu olapho okuningi. Isawuze kuthiwa vele kalimitshana linikwa abayanga labanothileyo. So ngezinye indlela lapha nxa sikhuluma ngelizwe leBelarus, lona lalo lisasragla, lisathele nzima, alikabiki njengamazwe esiwakhangeleleyo asethuthuke kakhulu kwezethekhnoloji.
Umongameli Mnangagwa uhambe eVictoria Falls namuhla lo Lukashenko siyamtshengisa nje ukuthi hayi kuhle njani njalo ezama ukuthuthukisa ugatsha lwezokwethekelelwa kwelizwe. Ubona mhlawumbe lokho kungaphathisa yini? Sibone sokusiba labantu abaningi abavela kwele Belarus bezebona eZimbabwe.
Akuna ntozaphathisa uLukashenko ubelithorithi laye njengabanye abathorithi. Ubezihambela ngoba wezwa kuthi kuthiwa kuneVictoria Falls wasitho ukuthi eqeda ukukhuluma lo mnyango wakwathi ngicela ukudlula ngibona lami. So basebevumelana ukuthi hhayi ukuthi ngikuphelelize lenza aphenduka ngathi eVictoria Falls. Akuna ncedo olungalethwa nguLukashenko eZimbabwe olwamathorithi.
Umnumzana Bednico Bebe ngowebandla le-CCC. UNtunkamile uphinde waxoxa njalo lelunga leZANU-PF umnumzana Malaki Nkomo, yena othi kuningi okuzatholwa ngele Zimbabwe kubudlelwano bayo lele Belarus.
Into okufanele abantu bayivisise yikubana ku-Second Republic ibandla leZANU-PF elingukhulumende lakho lona ubana lidinga abangane, njalo nje iZimbabwe ivuleke ingathi isizwe elamukela bonke abafuna ukuthi baqhubeke kumbe baphathise kwezomnotho. So ngaleyo ndlela bona ukuthi uma sidinga abangane abanjana besiza bethembisa ukubana lokhu nalokhu asikusebenzeni kanje kwenze isizwe lendikhithizele eZimbabwe, ambonti kulo muntu osengathi uma athole imizamo enjana. Bona labo bantu abasolayo babe zinti kwenziwene. Iqiniso elikhona yikuthi umongameli welizwe uyazama ngendlela zonke khonokho akwenza yikho kanye thinithi ukhayindeleyo kanye nangepholisi yethu uZANU-PF engurhulumente ukuthi ukuze sikhikhiwe kubana sibe nabangane abanjengemongameli kade sivakatshele othembisa ubana zakuqathiswa kwenze ukulima ku-agriculture kanye naku-tourism. So mbona ngani thina lokhu kuzaphumelela kuyangise labo abasolayo.
Abanye Nkomo bathi akula lutho olwenziwayo lapha phakathi kukamongameli Mnangagwa lo Lukashenko. Bathi laba ngababusi ababi nje ababili abazama ukuqinisa imibuso yabo emibi okungelani lokuthuthukisa umnotho weZimbabwe.
Laba bangabe bekhuluma ukuthi abantu ngontando bayiphikiswa. Ngangukuthi ukhuluma umi kuluphi uhlangothi. Kuyenzakala ukuthi ukhuluma unjalo ngoba ufuna ukungena embusweni. Ukhuluma unjalo ngoba ufuna ukuthi ingqondo zabantu ziphambaniseke. Bakubone wena ungani ungcono ekukhulumeni. Kanti kungayisikho. Thina nawa ngathi umongameli wethu ukhuluma esenza. Kanti oso ukuthi kuyini uma esithi kwabanye abantu ziyanisithikisa nini. Then ukuthi kona ilungelo labantu liyethulwa. So kusiya ngokuthi ukhulumela kukuphi umi kukuphi, ngoba kukhona okunye kwesikhathi okuthi omunye umuntu ngendlela yokuthi ufuna ukuthi ungene embusweni ube usuphambanise uqamule imithetho yelizwe okwazi ukuthi ku-constitution nakumthetho ekhona akuvumakali elizweni lethu. Wena ubusubuya uthi wakhuzwa futhi uthi laba ngontando kayiphikiswa ngoba abalaleli kumbe abalandeli ilungelo loluntu okungayisikho kweqiniso.
Umnumzana Malaki Nkomo ngowebandla leZANU-PF ubexoxa ecingweni loNtunkamile Nkomo weStudio 7. Ikhansili yakoBulawayo imanyane lenhlanganiso yeCode Aid ukusungula uhlelo lokuhamba behlaba abantwana abaphansi kweminyaka emihlanu yokuzalwa amajekiseni okuvikela imikhuhlane. Uhlelo lolu lwenziwa kumahlandla amathathu okwensuku ezinhlanu ngehlandla. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kuntatheli izindaba yethu Anastasia Ndlovu.
Ihlandla lakuqala lamalanga amahlanu liqale ngomvulo lisiyaphela ngolwesihlanu kuwo wonke amakilinika alitshumi lasitshiyaminwemibili 18 awekhansili lamakilinika azimeleyo okugoqela labalanda abantu ezindlini. Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi nokuthaba baloyi uthi ubengazi ukuthi kulohlelo olunjalo.
Sana bengakamhlabisi kule 1 year. Ele 1 year bengingakaluzwa lolu hlelo lokho wahlatshwa laphana last time kuhlelo oludlulileyo lolu bengingakaluzwa. Kodwa njengoba sendiluzwile ngiyakwanisa ukuthi ngiyemhlabisa loba kusasa.
Unkosikazi ayoletha siphuma uthi ingane yakhe ileminyaka emithathu njalo kanganelisi ukumhlabisa amajekiseni wokumvikela emikhuhlaneni evame ukuhlasela abantwana.
Umntanami ule 3 years ama-vaccination akakakwanisi ukuwahlaba wonke ayeneleyo. Isizathu yikuthi ngiyabe ngisebenza ngisemsebenzini isikhathi sokuya ekliniki sisuka sike silutshwane. I-mobile iyanceda kakhulu ekutheni umntanami uzabe ezakwanisa ukuthi simhambise endaweni eseduze futhi ezayenza ukuthi ngiphangise ngibuyele endlini emsebenzini.
Isikhulumi sekhansili yakobulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uchaza kabanzi ngohlelo lwabo lolu.
Njalo kuyancedisa ukuthi sibe kwazi ukuthi wonke umntwana osetholile yini lawo manjekiseni. Uhlelo lolu siyenza sisebenza le organization okuthiwa yi-Code 8 and sizabe sihlaba abantwana abasuka from birth kuze kuyefika i-5 years. Amanjekiseni ama-vaccinations ayehlukeneyo. Izakhamizi, abazali lama-guardians bayenelisa ukuhambisa abantwana kuma-cancer clinics, kuma-central hospitals, lezibhedlela kumbe ama-clinic lawa a-within ama-barracks esingathi ngama-uniformed forces clinics. Kuphinde njalo kube lama-private facilities, odokotela lama-clinics a-private lapha abangayenelisa khona ukuhlabisa abantwana.
Unkosikazi Mpofu uqhubeke ekhuthaza abazali ukuthi bathathe leli thuba ngalolu hlelo lokuhlabisa abantwana ukuze kwehlise ukuqhamuka kwemikhuhlane ehlasela abantwana.
Njenge-council sizafaka futhi ama-outreach points ukuthi siyenelise ukusondelela laba abakhatshana sincedisa ukuhlaba abantwana. Siyacela zakhamizi ukuthi sikhangele amakhadi abantwana ukuthi bahlatshwa wonke amanjekiseni abafanele bahlatshwe bezalwa kuze kuyefika iminyaka engu-5. Nxa singalashuwa kumbe singakwazi ukuthi kwahamba njani emntwaneni, siyacela sihambe siyebona omongikazi bazasincedisa. Sihambe lamakhadi abantwana khona sizabona ukuthi kuhamba njani.
Ukuhlatshwa kwabantwana abaleminyaka emihlanu kusiya phansi bevikelwa emikhuhlaneni luqondane labazalwayo kanye lalabo abaphanjaniswe yikuqhamuka kokubhubhano olwe-COVID-19. Ngimele umsakazi we-Studio 7 wobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Namhla kobulawayo kusungulwe umsakazo okamabona kude obizwa ngokuthi Kiyona TV oyabe usakaza nsuku zonke. Lo uba ngumsakazo wokuqala we-TV osungulwa ngaphandle kweHarare phakathi kwabanikwa abanikwa ama-license okuvula imsakazo nguhulumende. Usungulwa nje kodwa kule nkulumo ezithile zokuthi ungabe wayemele kuhulumende. Abebutho eleZimbabwe National Army babikwa balengxenye yamashe kulumsakazo kodwa lokhu kulandulwe ngumqondisi walo uMnumzana Qhubani Moyo onguye njalo umqondisi womsakazo weSkies Metro FM osakaza ukobulawayo. Umoyo uchasisa kabanzi ngomsakazo wabo kamabona kude lo oba ngowesithathu ozimeleyo ngemva kokusungulwa kwembili eseHarare oweZTN lowe-3K TV.
Ikiyena TV, TV enikwe United nguhulumende weZimbabwe eminyakeni emibili edlulileyo. Sithanda ukubonga umongameli President E.D. Mnangagwa uhulumende omutsha we-Unity Transition ngokuvula ama-airways ukwenzela ukuthi kube lama-TV station amaningi. Namhlanje siqalise ukuthi si-broadcast okugcweleyo 24 hours.
Lisakaza lingaphi kwendawo moyo njalo lifinyelela ngaphi kwelizwe?
Si-broadcasta sikobulawayo e-Pioneer House. Si-broadcastela ilizwe lonke sisebenzisa okuthiwa i-DPT, i-digital television. Uhulumende useyenze ama-decoder amasha azabe elemashini ukuthi awezimbabwe ayinkluda i-ZBC ZTN, BKTV, NRTV, ZTN TV, ama-TV amatsha.
Ngaphandle kwendlela osuzigambile, ezinye njalo yini indlela lapho umsakazo wenu ongatholakala khona?
Kutholakale ku-Azam TV. I-Azam TV abaningi bayayazi ukuthi it's a popular platform esebenzela kakhulu e-South Africa, kuko Tanzania, Kenya, siyakhonale. Leyi yi-platform ekhompyutha kakhulu nale esijayele eZimbabwe le-South, okuthiwa i-DSTV. Kodwa yona sikhethe yona ngenxa yokuthi ilobu pan-African phakathi isebenza kakhulu ukugcwalisa iseze ubuntu bethu njengama-African. So sitholakale khonapho.
I-Kiona TV ikhangelele ukukhipha inhlelo eziqondane lani. Njalo kuyini okulenzela khetha ibizo lokuthi Kiona TV?
In terms of i-content, i-content yethu esiyabe siyenza, i-content owawuqala ezakwenza ukuthi ifundise abantu Zimbabwe ukuthi iZimbabwe ilizwe labantu abehlukelekileyo ngemihlobo, kodwa abafuze basebenze bonke besebenzela ingqubekela phambili yelizwe yeZimbabwe. Sikhethe ukusebenzisa ibala elithi Kiona TV ukuthi kube libizo lethu. Sikhethe kuvela kulanguage eyamaSuthu. IsiSuthu ngesinye samalanguage eZimbabwe esikhulunywa eGwanda okuthiwa yi-minority languages, kodwa sibone kuqakathekile ukuthi let's ensure that we amplify i-voice of everyone by using ulimi lwethu olu-indigenous ukuthi sinike ibizo ku-station ethi Kiona TV.
Kutshoni khonoku ukubana i-stitches lesi ngesokuqala esikamabonakude esisakaza sikobulawayo?
Yes, lokhu esathola uzibuthe mabe yonke i-stitches sakuqala esikobulawayo. Uzakhumbula futhi ukuthi ngomunye walaba ababa abokuqala ukuthi bayenze umsakazo wakobulawayo okuthiwa i-Skies Network. Sengomunye wakuqala ukuthi ngenze i-TV station eyakobulawayo. Ibulawayo siyazi sonke ukuthi ngesilungu kuthiwa yiyo okuthiwa i-cultural hub yeZimbabwe. Utangene kwaqhubana bonke abantu abamasiko, ama-languages atshiyeneyo, abemgido, abamafilimu batholakala khonale. Esikwenzayo nange-stage sekulethu yikuthi sithathe leli talent elikobulawayo silixubane sel-talent elitholakala eZimbabwe yonke ukwenzela ukuthi kube lama-production lamafilimu asuka kobulawayo engena elizwe lonke. Siyi-TV station yeZimbabwe yonke, kodwa si-broadcaster sikobulawayo. Funa ukugcizelela ukuthi abantu abaningi bengezwa kuthiwa kulento ethile esikwenzela kobulawayo sebethi hhayi leyi yinto yemandebeleni kuphela. Leyi yiprojekthi yelizwe leZimbabwe i-broadcaster ibobulawayo, ngoba ibulawayo yingxenye yelizwe leZimbabwe.
Umnumzana Qhubani Moyo ngumqondisi womsakazo kamabonakude osungulwe namhla obizwa ngokuthi Kiona TV esixoxelaye ekogodlwayo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umsekeli kamongameli welemelika unkosikazi Kamala Harris ukhangelelwe ukuba khona esililweni sikaTyre Nichols onsundu obulewe ngamanxeba ngemva kokutshaywa kakubi ngenyanga edluleyo ngamapholisa aweMemphis esigabeni seTennessee khonapha eMelika. Olwela amalungelo oluntu odumileyo onsundu umfundisi L. Sharpton ukhangelelwe ukukhokhela umsebenzi walumbuthano. Amapholisa amahlanu ansundu atshaya umufi abikwa esixotshwe umsebenzi, njalo bazamiswa phambi komthethwandaba bethonisiswa icala lokubulala uNichols. Abantu abedlula isigidi bakwele DRC bahlangabeze umkhokheli wenkonzo yamakatolika emhlabeni jikelele uPapa Francis enkundleni yendizamtshina eKinshasa namhlanje. Uhle wafika wabamba inkonzo egcekeni lendizamtshina lapho wakhuthaze ukuxolelana ukuze impi yomdeni eselizweni lelo iphele. Esigabeni sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, namhla sixoxa lomnumzana Jabulani Khumalo olinda indawo ezijiyeneyo eJohannesburg kwele South Africa. uxoxa lo Gibbs Dube
sasenze eplumbing contract kanjalo ndoka sithatha imali yokugcina ke sengena kulo msebenzi engizuwo manje.
Ye umsebenzi wona lo unjani wabusenzani khonapho lapho khona?
Ngiyaresponda amahala.
Ye usitshele sibili ngokubanzi sibili ukuthi nxa uresponda amahalamu uyabusenzani konke lokho?
Ngiyaresponda amahalamu njalo ngivikela i-property yabelungu ngiye ngibe amidazi around kule indawo engiyabe ngikuyo ngivikela wonke umuntu.
Singathi umsebenzi wakho uzima kanganani?
Hayi, umsebenzi wami unzima ngokuba u-dangerous ngoba uma ushiya usiyaresponda ama-alamu usuke ungazi ukuthi kuyokwenzakalani noma uzobuya ngoba lapho usukuyoresponda khona sometimes abanye babe be-amile. So ngakho utayi kakhulu umsebenzi engiwenzayo. Ufuna umsebenzi olula lo, unzima kakhulu umsebenzi engiwenzayo.
Singathi-ke ukuzivimbela wena ukuthi ungabulawa ngabantu kwenza njani?
Ungabulawa ngabantu kwesinye isikhathi ungazivikela ngokuthi uma ngabe wena usheshe wababona waba-active, kodwa bona uma ngabe kulethi basheshe bakubona akukho kakhulu ukuyivikela ngoba bona basheshe bakubona abayibo abathithisamkhaa.
Wake wadibana lakho yini khonokho ukuthi bakubone maqala kumbe lakela wakwadubula abanye kwathinithini? Kwahamba njani khonapho kuzokwenzakala khonokho?
Ya, kusithi sikwakwaba khona ukudubulana nabanye ma ngabe kuwukuthi siyanikezana i-backup yabona ma siyafika vele lo osuke kubizile usuke uyoresponda i-alamu kanti sokunabantu abahamba ngemoto lwele siyakutshela ukuthi bahamba ngemoto soso uyabona sithi ma siyafika lapho kube yibona abaqala ukudubula-ke sitho ukuthi nami vele sengithethe ikhava sengiyayiphindisele khona ukuthi kwesinye isikhathi kudubuleka imoto abanye mhlawumbe badubuleka iy'nyawo bagcine bemthatha lezo babaleke nabo babasebedubulekile okanye babaleke naleyi impahla leyo suke beyithathile bentshontshile bagcine ngobebanjwa ngutreka yokuthi babaleke bahlonayo.
Khonapho-ke usemgwaqweni kumbe ulinde kwenye indawo awujali uvalo nxa ulindile khonapho?
Hayi, uvalo lukhona kodwa ngoba vele akukho okunye ngakwenza yikuthi ngiye khona ngoba yibe lapho engisuke ngiphendele khona ukuthi ngikwazi ukuphila.
Kodwa kuyaphilisa yini kule nzuzo kumbe ikuphonga ukufaka impilo yakho engozini?
Mina ngingathi babuzithinyo njengoba ngasuka ekhaya ngiyumuntu ongafundanga ngafika lana kwangathi kuyavuleka kuba ngcinwane ngisibona ngathi kungcono kakhulu ngoba lawo masentshane engiwatholayo angcono kakhulu ayedlula umuntu owafundayo lapho. Kuyaphilisa, akufani nokunga sebenzi khona kune-different kakhulu kunomuntu osuke esebenzisa.
Ye, akuvalelise abalaleli.
Bengibonga kakhulu kubalaleli babe-Studio 7, ngibonge nabo abe-Studio 7 ngokunginika i-chance yokuthi nami ngikwazi ukukhuluma nabo Gates kanye nala asebenza nabo. Ngiyafisa ukuthi ngempela hhayi banginikezile ithuba inkosi ifike ngaba nabo ngempela kuyobasale kube mnandi kuyobasalela i-Studio 7.
Umnumzana Jabulani Khumalo odabuka eZimbabwe ehlala eSoweto kwele South Africa. Inhlolisiso eyenziwe ngabezimstats iveza ukuthi lanxa abantu abaningi behola ngedola leZimbabwe, impahla eningi ithengiswa ngedola leMelika. Linhlolisiso iveze njalo ukuba eleZimbabwe lithenga impahla eningi phandle kweleZimbabwe nxa kuqathaniswa laleyo ilizwe eliyithengisela amanye amazwe. UMavis Kamoso ethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvezwe kumpumela eyethulelwe uZulu ngabezimstats eyenyanga zonke eveza isimo sendlela uZulu aphila ngayo kanye lokunye okuphathelane lezomnotho. Unobhala enhlanganisweni yesebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU, umnumzana Jafet Moyo, uthi akumangalisi okuthiwo ngabezimstats esithi ngoba kuyikho abahlezi bekutsho sikhathi sonke.
Izisebenzi eziningi okwamanje phakathi kwelizwe zisila ngokuzisebenza. Abantu balama business units athize besebenzisa ke amagezi. Sesibona ke amabhizinisi amancane ke akufaneleke kube ngamabhizinisi ahlale avuliwe. Asevalile ngokuthi ugesi katholakali. Nxa kungalama gesi abakwanisi ukuthi abantu benze ke imisebenzi yabo ethize.
Umoya othi ukusilela kwamandla kagetsi sekwengeze inhlupho ezibhekane labamankampani amaningi asevala ngenxa yalolu dubo sekubangela ukugunyulwa kwezisebenzi.
Sesibona ke abamabhizinisi sebetshintsha ke asingathi ngama-shift ukuthi izisebenzi zisebenze ngesikhathi ezingasijayelanga. Abanye sebesebenza ebusuku, ama-shift ebusuku lapho kutholakala khona amagezi.
Abazisebenzayo okufana lomnumzana Nkululeko Chuma bathi bathwele nzima ngesimo sokusilela kwamandla kagetsi, begcina sebephila ngokuthenga lokuthengisa impahla yakwamanye amazwe ngoba eyakuleli ingathengeki.
Khona ugetsi yena uyoyenza into eziningi zihambe emsebenzini lapho esikhona, ngoba ukuhamba kwakhe ugetsi njengalezi nsuku kusuka kuphambanise ibhizinisi eziningi. So uhamba kwamagetsi le ayenza into eziningi, wenza abantu balahlekelwe ibhizinisi, kube nzima kakhulu. Hayi, kunzima, amagetsi ahamba kakhulu wona.
AbeZimstats bathi inombolo zitshengisa ukuba isilinganiso sokufika phose okuphethwe kabili 97.77% sezicathulo zithengwa ngedola leMelika, kuthi njalo isilinganiso esiphose sifike okuphethwe kabili 91.08% senhlawulo yokutholiswa usizo lokwelatshwa kulidola leMelika. Inombolo lezi ziveza njalo ukuba eleZimbabwe lithenga impahla eningi kwamanye amazwe nxa uqathaniswa lempahla eliyithengisela amanye amazwe. AbeZimstats bathi ngenyanga edluleyo kaZibandlela, imali ebedingakala ukuthi umuntu aphile okwenyanga yonke ibikunkulungwane eziphezu kwamachumi amabili zamadola akuleli 22,385 RTGS. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Ezinye izakhamizi esiqintini seTutume kwele Botswana eziseduzane lomngcele weZimbabwe zikhala ngokudalwa kwamacala agoqela ukuba besethesa abadabuka eZimbabwe umlando wokudala lawo macala. Iningi labo liqatshwe ukwelusa izifuyo loba ukulima emapulazini. Intatheli izindaba yeStudio 7 nomqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abahlala emangweni weTutume bathi sokulamacala amaningi adalwa ngabantu abachapha umncele bevela eZimbabwe bebesebebaleka bephindela kibo ekhaya. iTutume igoqela imizi embalwa ethi Mayitengwe, Nkangesi neTelesipina zona eseduze lomncele weZimbabwe. Usiba lukhulu wamapholisa eTutume umnuzana Kabo Batirwang utshele intatheli izindaba othi kulokuganga osekubhahile kulesi siqinti. Uthi kulamacala okubulala asanda kudalwa alokhu engaxazululwa konke kukhomba ukuthi adalwa ngabantu abadabuka kwele Zimbabwe. Uthi ngilabe eZimbabwe litholakala eTutume elisebenza ongekho emthethweni, njalo kuba nzima ukuthi amapholisa axhumane labo uma sebedale amacala. Kubikwa iningi liphanga lichaphe omngceleli buyele eZimbabwe ngemva kokudala icala kungela ndlela yokuthi amapholisa angalandela njani umzila wabo. AbeZimbabwe kwele Botswana bafana lomzana Andreas Banda bathi kusuka kwamisele iningi uma kulabanye abadala amacala ngoba amehlo azahlala ekibo.
Imbiko etholakala isikhathi esiningi ukuthi abantu abasuka benze amacala phakathi komngcele weZimbabwe leBotswana ngabantu abasuka kwele Zimbabwe iyadanisa, ngoba isikhathi esiningi uzafica ukuthi labantu bekhaya abakho eduzanda lawo macala, kodwa ngenxa yokuthi nje sekwavela kwaba injayelo ukuthi icala lingenzakala phansi komngcele weZimbabwe leBotswana kuyaba ludaba lokuthi ngabantu baseZimbabwe.
Lo ngumbono kamnuzana Dumezweni Ncube ohlala eHebron othi kumele abantu bezame ukuzibamba ungangcolisi igama leningi elidinga ukuziphilisa indlela eziqondileyo kwele Botswana.
Ingekuthi zunile mvunye noma icala selidalwe ngabantu balapha eBotswana kulo muntu oyedwa nje kulebizo laseZimbabwe, ukhanya sonke abantu abaphuma eZimbabwe sesingcolile. Kuba lihlazo njalo abantu bagcina besikhangeleka sonke ingazathi singamasela basikhangela ngelihle elifana naye.
Ocubungela ngezombusazo umzana Efi Dlela Ncube ugcona isimo esikhona ekhaya ngokudalwa kwamacala abahlala kwamanye amazwe. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngisabron kwele eBotswana.
Good Life Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukuguqulwa kwemithetho ephathelane lokuvota kanye lokugqiba kwamongameli Alexander Lukashenko ukwethekelela kwele Zimbabwe. Olivalelisayo yimugeino kumete Saidi, sitha sidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.